Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zimashumi mathathu kuNtulikazi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Yisikhathi sokuthi kathesi ngakuthiwa amabandla aphikisayo amanyana. Kungabi khona umuntu ofala ngaphandle kwalowo manyano.
Ukulwisana kubandla leZANU-PF sokufike kuzinga elesabisayo njalo abanye bathi besabela ukuthi kungaqhamuka impi elizweni.
Imbuzo esingathi iqondane lokhetho imbuzo naleyo ephathelane nendaba yokuthi abantu kuthiwa baya ukubizwa betshaywe indaba zokuthi kuthiwa bona indaba besapote elinye ibandla elihlane belinye.
Inhlanganiso iyamaqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights ifundisa uZulu ngamalungelo akhe phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Ukulwisana kubandla leZANU-PF sokufike kuzinga elibi njalo abanye bathi sebesesabela ukuthi kungaqhamuka impi elizweni. Ukulwisana lokhu kuphakathi kwabasekeli bakamnumzana Emmerson Mnangagwa abathi nguye omele athathe isikhundla sikamongameli Robert Mugabe leqembu likankosikazi Grace Mugabe LG40. Ngeviki edluleyo unkosikazi Mugabe ucele umongameli Mugabe ukuthi akhethe umuntu ozathatha isikhundla sakhe. Yena uMugabe ngokwakhe uchodoze kakhulu ibutho wathi selingenela kakhulu kwezombusazwe. Ibutho lona likhanya likucele likaMnangagwa. Ngolwesihlanu ababengabalweli bempi yenkululeko benze umhlangano lentatheli izindaba labo bathi kabasoze bavumele umongameli Mugabe ekhetha umkakhe kumbe ekhetha umuntu amfunayo. Ngalokho abanye bathi ukulwisana lokho ukungabanga impi elizweni njengoba kulebutho phakathi. Sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Khonokho kutshengisela ukuthi inja isela mazinyo. Ngakuthiwa abantu beZimbabwe bayafunda ikakhulu ngalolu hlu lwakithi ngapha komthwakazi. Ngakuthiwa kasila problem ekhona. Yisikhathi sokuthi kathesi ngakuthiwa amabandla aphikisayo amanyana. Kungabi khona umuntu ofala ngaphandle kwalowo manyano ukwenzela ukuthi bezame ukuthi ngamandla wonke bekhiphe uhulumende kaMugabe embusweni. Ngoba singaba lomnyama wokuthi ukuyefika ekhethweni, ukhetho bazacila njalo. Bengacila njalo sebezazenzela umathanda. Angikholi ukuthi abantu beZimbabwe kunye lakomthakazi sizimisele ukuthi siphile njalo eyinye iminyaka emihlanu ngaphansi kombuso weziklini ezevano.
Bakhona baba Magonya abathi nxa kungaphathwanga ngobunono obukhulu okuyinto lokhu kungadubuka kugcine kusiba lempi elizweni. Yebo, singafika na kulelo banga.
Uyabona into esiyenzakele eZimbabwe kathesi, kulomuntu othethe itanka yeparafina wayichitha. Kuswelakala nje umuntu wesibindi ongafika alumathise umentshisi. Engalumathisa umentshisi, hhayi umhlabathi uvundile kuyakutsha konke, umbuso wezane uyabhidli.
Ukhuluma ngokutshabalala kweZimbabwe langokutsha kwebandla leZANU-PF, kodwa ilizwe lona nxa sokulempi phela kutshabalala yonke into.
Ayisikho futhi ukuthi ngigqugquzela ukuthi kube lempi, hhashi. Achai lokhu kangufisi sibili, angufisi kubona omunye umuntu echithelwa umphefumulo wakhe. Ngoba impi phela ukuthi sokuchitha umphefumulo. Angifisi ukubona omunye umuntu echithelwa umphefumulo wakhe. Ngenxa yomuntu wokuza nje eZimbabwe wazocila abantu wathatha umbuso wazenza umZimbabwe nile ngumuntu wokuza. Angikhole ukuthi into esingayifika leyo. Ungabona ngomuntu ozimisela ukuthi ungafika impi njengomgabe. Ngoba ngazi ukuthi hayi ekangisathathi.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya ucubungula ezombusazwe. Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu, iZimbabwe Lawyers for Human Rights, ithi ithola imbuzo eminengi kuZulu efuna ukuzisisa ngamalungelo akhe ngaphambilini kokhetho. Lokho kuphuma emihlanganweni linhlanganiso eyenzayo endaweni ezijiyeneyo zelizwe ifundisa uZulu ngamalungelo akhe ajiyeneyo. Sixoxe legqwetha lalinhlanganiso umnumzana Lizwe Jamela.
Masikhangela amalungelo kwi-constitution yethu kuhlanganisela konke ugoqela izini amalungelo akhangelane nezepolitics kukhangelana amalungelo achiyethiyeneyo. So nxa siyenza ama-clinics yethu eminye imibuzo iyabe ikhona sibili iqonde khonokho. Silakho ukuthi siphendule imibuzo yabantu, silakho ukuthi sifake ulwazi ukuthi kuhamba njani ngendaba zezonezo zamalungelo nxa siphathelane nendaba zonezo. Sikhangela indaba ze-non-discrimination, sikhangela indaba zokuthi akumelanga abantu behlukuluzwe indaba ezichiyethiyeneyo eziphathelane lempilo zabantu.
Ungasipha nje umzekeliso weminye imibuzo elihlangana layo eqondane lokhetho.
Imibuzo esingathi iqondane lokhetho imibuzo nale ephathelane lendaba yokuthi kuzasuka abantu kuthiwa bayahlukuluzwa bethaywe indaba zokuthi kuthiwa bona indaba besapote elinye ibandla lihlane lelinye. So we're talking about into ezihlangane lodakela oluphathelane lendaba zokhetho. Kuzasuka ukuthi abantu baya befuna ukuzwisisa ukuthi beyenzeni nxa kungathiwa sokulodakela sikhangele lendaba zokuthi maybe abanye bayaqhinqabe ngingahambe emapoliseni ukuthi benze ama-report. Abanye bakhona bayafika sokuthiwa yibo abayaphila imithetho ukuthi bevalelwa bona kodwa befike e-police station bevuza igazi ngokuthi bachayiwe. Nabanye ababuza these days abanye ababuza indaba yema-registration yamavoti yokubhaliswa kwabantu ekuvoti ukuthi abakakuzwisisi ukuhamba njani. Bathi bayakubala okwamasa biometric voter system yona leyi abantu bayebefuna ulwazi olujulileyo ukuthi kathi kwenzakanani, bazaqalisa ukurejista nini, o indaba yakhona le biometric kuyini, vele inyamazana bani, uhamba njani. Kodwa bezama ukuthi sibacasisele ukuthi hayi uhamba njani lapho esifanisa ukuthi sibacasisele.
Umnumzana Lizwe Jamela ligqwetha lenhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu, iZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Amasiko akwethu ihashona phi ona amasiko obe ukhona solo akusene.
Izulukandaba kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla sikhuluma ngendaba kazodwa wabantu. Sakwazi ke ukuthi uzodwa wabantu umuntu othanda ukutshengisa umzimba wakhe emphakathini, abantu abanye bayamthanda, abanye bayamzonda. Singazi ukuthi ke laba engilabo namhlanje umnumzana Ezra Jesus Banda kanye losakhile lelinye uMadube bazathini ngodaba lolu. Ngase ngawe Madube, ubona njani udaba lukazodwa wabantu?
Yena indlela afuna ukuthi aziphilise ngayo, but njengomama bona engani usibisela phansi ngoba angeke mpho ngihamba ngikhiphe ngitshengise ezinye izitho sami somzimba egcekeni ukuthi wonke umuntu uyabe ekwazi ukuthi kume njani kwamanjani. Ngikwazi ukuthi umuntu ongumama umuntu ongumama kumele azibambe kuhle avale amanye amaphathi omzimba, but abanye abantu they are just using it for ukuphila. Sizabe singasoze sibalele, but kimi kusayidi yami amvumelani lakho akwenzayo.
Baba Sibani, nathi udaba.
Hayi Madube, isintu sesaya ngapi Madube? Bakithi, abantu bakithi, nxa sikhuluma ngosiko lwakithi, liyawazi ukuthi omama babegqokani. Emekeza, siyazijabulisa sike sahamba loDube nasiya khona lokho boSwaziland, sabona abantu bagqokene. Uzodwa uthile ngapi labantu abagqokene njengabona abantu abantu bethu bakudala. Osisi laba bebengendanga babehambe behama bele phandle, lakathi eSwaziland bayakwenza, kwakukhona esikweni lethu lesintu nesiNdebele abantu behamba benjalo.
uzodwa kulanto ngejele yodwa etshithi le ukuthi njengomuntu othe zijayivela kodwa ejengisa umzimba wakhe ngoba ujayiva ingoma zakulezi nsuku kodwa kwakuthoma ingoma zakhe zizitshikitsha babe gqokeni osizi babe mekeza bezigqokele kulokhela amabheju
Madube anti yazizela ke khuluma sibandayo
nyamuzi usibandi yakhuluma kodwa phela ngensuku zakhathesi heyi akukhona ye abantu kabenza isiko but akusavamanga ukuthi phonge ubona umuntu nje
usufuna isiko life yini usufuna isiko life yini Madube usufuna isiko lethu life yini sokuliyangisana kuliyangisana imizimba liyibona
hayi okufana lokukazodwa hayi phakathi kwabantu ebantwini abaneye khona ngendlela yena afuna ukuthi aziphilise ngayo sibili yabe ebona kuyinto eright angamind ukuthi kwenze njalo but kuside yami hayi njengomama ukuthi ibe mbona omunye umuntu ekhipha kuphele etshengisa egcekeni lawo bona abana besiko uma sikhuluma ngabanazela buteza baye betshengisa amavele asiyali siyabe sibona kodwa ukuthi size sibone sidlulisele phakathi hayi kuyabe kungasamanga kuyo
ababona bedlulisela phakathi ngabalunguzayo nxa ejeva kanjani ngabona phambisa unyalo lakhe ababona kodwa lana basuka ke bengani mangcolile emakhanda lapha Madube yoba basuke befuna ukubona ezinye izinto bese bekhothama satshengisa inxa ejayiva ngihleze ngumbonile uyabe dlalisa unyawo lakhe kukanti kube lalaba abafuna ukuthi balunguze ngaphansi basuke sebedinga ke laba abantu abezanjalo esingathi ngama-pevet
abalunguza ngaphansi ye ngambaboni nxa etshengisiwe ufica ukuthi ngabamlunguza ngaphansi but nxa bemlunguza ngaphansi isikhathi esiningi bomnanzela butevo akazake abavale ngibabanqaba ukuthi bangamlunguzi uyabayekela ababelokhe bemlunguza ngaphansi so kwakunyawe ngizibuza ukuthi i-entertainment yangkhona iyicini i-entertainment enjani ukuthi umuntu ongubabe abe funa ukuthi azazabone siphakathi ukuthi kunjani ukuthi engabona besokusithini
sibani
ye ngiyamuzwa kodwa-ke into khona ongavumela aphile njani umntwana siyathe siyakhuthaza ukuthi abantwana bayenza into zamasiko abantwana benza into engababisela imali ngoba imfundo yodwa isiye ngabisela imali ikakhulu-ke yezwekazini le-afrika ulo uzodwa uphila kwathi ezibhadala ama-rent ufeed ifamily yakhe uthenga iy'mpahla zakhe ngendaba zokuthi ajayive kanjani engavala asegoxa sesithini sechikiza akusena umuntu ozabhadala imali kumbona so uzalamba uzodwa kethi abantu bekelelani ukusenza lokho kuyafana lawo usebenzisa unyawo ukhaba ibhora ukhaba ibhora omunye uyalihet ibhora omunye athengisa omunye wenzani uzodwa ubuya kahle kafana nabo sesabathengisa imizimba uzijayivele ekugcikelani konke bemkhazela bambhadela
qiba-ke Madube uyazivela lawe qiba uhlelo lamhlanje
ya bambhadala shua and uyayeza imali uyaqhubeka uya phambili kodwa ngane kukhothameni lapho akhothame at least angakhothami kakhulu kumele abona akhothame bona boba babengalunguzi baze balunguzele kuye ngoba omunye sakesathi isigweji sile sendlini wathi a mina litshola lisithi liyavala afanisa kuyazivukelela uzodwa wabantu mina mbone konke
ha bala sibaa
yebo kambe-ke uzodwa ngasemsapoteni ngasemelele qhubela phambili nxa ekwazi ukuthi kathengisa imizimba ngoba lo mzimba komuhle ezijayivela kanjani hhayi ngivumelana laye ngithi zodwa qhubela phambili usenza imali
yelo-ke ngumnumzana Ezra Jesus Banda umsakazi olodumo khonangale-ke ebhilitane ngiboke njalo-ke unkosikazi sakhile line uMadube ukhona ngalo Madube-ke eFrancis Town kule Botswana Sibanda lo Madube imbongele kakhulu
siyabonga kakhulu Edube lakusasa
siyabonga kakhulu Chisa ngiyabonga kakhulu
zami ngiyabonga Madube bye
Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale
awethu hashonaphi wona amasiko ube ukhona izulu akuse
siqhubeke ngohlelo singene kuhlelo lwabasakhulayo
ukudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhlanje ngixoxa lo mnumzana Gilmore Moyo okuhlelo lweMandela Washington Fellowship sifuna ukuzwa okuningi mayelana lalokho akuhlanele lakho efunda kwelemelika njalo ukuthi uhlelo lolu usethuthukise indlela aphatha ngayo ibhizimusi yakhe na ngiyakwamukela kuhlelo lwabasakhulayo moyo unjani
ngiyaphila kunjani ma
ngiyaphila kunjani phela emelika
ngithabe kakhulu ngoba abantu bangikhona bangangikhumbuza kobulawayo I mean even indlela indawo yangikhona eyiyo in terms of heritage yabo bangathi baloku preserve heritage yabo njengathi kobulawayo so kungathi siyafana singabantu bani
kodwa kuyabukeka mfana kithi ukuthi ujabula ngoba hhayi yazi ngasephela enjini bokuzibazisa be-Facebook ugcwele ngalezi thombe zakho hayi kuyabonakala ukuthi uyakholisa khona phi Texas
yazama nje ukuthi sijikele nje labo abanye bebe lomona
masihlabe le ndaba-ke awungitshele ungathi isikhathi sakho ulapha kwele melika sesiletha umehluko na kundlela yona ophatha ngayo ibhizimusi yakho
yo siletha umehluko omkhulu kakhulu ngoba kathesi indlela I think vele ngathi ngisuka ngale ngangile idea of vele ngangile indlela kade usenza ngayo into zami but ngapha sengathi kunezinye izinto abazingezelele kwe in the way I do my business so ama approaches angathi asechiyene kancane noma ngifisa nalomuntu kumele present business yami akumele ngithathe 1 hour ukuthi ngikhulume nge business yami kathesi ngikwazi ukuthi ngathatha nje 5 minutes ngikhulume into esiqhakathekile.
Awungitsheleke Gilmo, kunzima na ukuphila nabantu abakhuluma ngendimi ezithiyeneyo njalo abaphila namasiko athiyeneyo?
Kunzima, kunzima. Uyazi noma usezimpapho ngahlala umuntu ongamaziyo kanti kunzima. So you can only imagine uzohlanganela abantu abe-West Africa, abe-East Africa, abe-North Africa. Sonke nje sithiyene but into engiyithakazelayo ukuthi abona nxa sisezimbabwe singathi lobumbulo ama-South African labantu abebokutsana nabe-Zambia asikhulumisani kangako. But the more siphuma sisiya kwamanye amazwe singathi siba ngabantu banye so mina ngithakazela khona ukuthi sizeza kunanzelela sisemalika ukuthi hhayi i-Southern Africa singena sithola sitshaya i-xenophobia but singabantu banye ngoba ngapha sesingathi sibambele ama-values ethi ayafana indlela esicabanga ngayo iyafana.
So Gilmo, ubona ngani usisungule na ubudlelwano nabafundi abadabuka kwamanye amazwe?
Hayi, ngoba lami sengifunde okuningi kakhulu futhi kwabanye bona laba abaphuma kwamanye amazwe ngoba besides ukuthi sibe ngapha emele kanti lathi sesifundisana njengabantu abafunda esiphuma kwamanye amazwe e-Africa.
Kodwa ubona ngani kuzathuthukisa isimo sebhizimusi lakho na?
Sizathuthukisa ngoba vele ngibuyela ekhaya eZimbabwe imicabango yami ukuthi ngisebenze we Africa yonke nje so vele i-opportunity ukuthi nami ngikhulise i-business ngoba kathi singase ngikhomeza sithi ngifike eBenin kumbe eGuinea Bissau.
Sike saxoxa ecingweni wangitshela ukuthi isebenze ukuthi liphathe inhlelo lapho beliyenza ama-presentations litshengisa ingcwethi esijiyeneyo zebhizimusi ukuthi lina njengabasakhulayo abadabuka kuzwekazi ele-Africa liphatha njani amabhizimusi enu. Lokhu kuhambe kanjani?
Lokhu kuhambe kakuhle sibili ngoba seqala sonke sibesibe vele singabantu kade besebenza siphuma lapha kodwa I think i-challenge kade siyayo ukuthi ama-businesses siwafaka njani ku 30 seconds like elevator pitch ama-business wethu siwafaka njani ku 5 minutes ukuthi abantu bezwisise ngoba kwezinye izikhathi njengabantu abathi ngasikhuluma ngama-businesses yabe sithi facilitation platform kodwa umuntu nje ohamba nje street yabe engakwazi ukuthi lokho kuchone ngoba lawo ngamagama ngama-buzzwords thina siwasebenzisayo ngathi kuthiwa ngama i-jargon like i-medical jargon, fashion jargon, i-media jargon. So ngapha bebesifokus ukuthi uyibeka kanjani indaba yakho ukuthi umuntu onke ezwisise straightforward ungakhulumi ama-buzzwords ukuthi abantu bazabona ngathi ufunde kakhulu.
Ngempela viki ezayo lizabe liza la esigodleni se-Washington DC. Kuyini okuzabe kwenzakala ukuthi lize la?
So sonke siyahlangana nje sonke nje kade sikhona ngoba sonke sisema-university achiyene kodwa sizahlangana ku-one ndawo sibe sesiba lama-sessions esiwayenzayo during the day then loku ngama-ignite talks angathi ngama-ted talks esiyabe siwayenza.
So umbuzo wamgcina-ke Moyo, lapho ugoduka ekhaya ukhangelela ukuthi uzasebenzisa ulwazi lwakho kanjani-ke?
Mina into engifisayo ukuthi uma mphendule eZimbabwe ngime la ngama-workshop nginikeza i-feedback waba ingxeba ngathola okunye nami engakufundayo then on top of that nasengifaka nje imfundo engayifundayo e-America sengiyifaka ngaphi emsebenzini wami that's where ngiza-introduce ilokhu ze-continuation ye-business yami.
Hayi Moyo, siyabonga kakhulu bhuti, bekuhle ukuba lawe kuhlelo angithi.
Hayi siyabonga baba.
Balaleli, isikhathi sethu sesiphelile, masidibane ngeviki ezayo. Olevalalisayo ngu-Mike Hobe, lilale.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi we-Methodist umnumzana Thandeko Zinti Mkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Mkandla.
Ngiyabonga baba Nkomo labalaleli kumagumbi amanomhlaba.
Mfuna sikhangele ngodaba lwabantu abampofu okugoqela intandane kanye labafelokazi. Uthini umbhalo ngabantu laba?
Umbhalo ucace cace ngokunakekelwa kwabona labo obabethe abampofu abafelokazi lentandane. Umbhalo ubeka emahlombe amakholwa labantu bonke ukubana kungumlando wabo ukuthi babone ukuthi laba bantu abaswelayo kabasweli, laba abafelokazi labo kabahlukunyezwa. Intandane lazo akumelanzi bubone ubuntandane bazo ngobana njengebandla ke ibandla ngebandla libandla lenkosi lonke kungagadekekile ukuthi yiliphi iyomlanzi wokuthi labo bantu banakekeli ngoba labo badalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu bayingxenye yesibuko sikaNkulunkulu nxathi bakhanyele.
Lina njengamakholwa esiKristu mfundisi ungathi liyawufeza na lumlando?
Amabandla ngamabandla ayazama kakhulu kusukela emuva khona le ukubana banakekile laba bantu abaswelayo. Mina nxa ngathatha elami ibandla elamawisili ungakhangela eHarare Brenda Ministry of Sick Children's Home, lapho kugcinwa khona abantwana abangalabazali ngezizathu ezijiyeneyo besukela ebantwaneni abancane kakhulu baze bafike ebangeni lokuthi sebeleminyaka eyenelisa ubudala babo. Njalo ngapha kuvela kithi emaNdebeleni uhlelo olunjalo silalo emzini yakhe mishini esibomvu kuyelasemzingwane. Ngitsho nje ngiqamba indawo ezingaba mbili ilizwe lonke amabandla ngamabandla alazo indawo ezijiyeneyo sibili lapho abantu abaswelayo intandane labafelokazi abancedakala khona. Ngoba ivangeli lokuthumayela ukuthi uzakuya ezulwini ungazange unakekele laba bantu kalisebenzi. UJesu ngenye imini uthi nxa bembuza ukuthi langibona ngilambile alingiphanga ukudla, langibona ngihambaze alingembathanga, nxa bembuza ukuthi Jesu sakubona ngathi asazasenza khona lokho, uJesu uthi nxa lingakwenzanga kulaba abaswela ukudla abaswela izembatho abaswela uncedo kutsho ukuthi lakini alikwenzi. Ngoba laba bantu yibo engibameleyo, yibo engibanakekelayo, yibo abasenhlizweni yabo.
Uthini ngabafundisi bakulezi nsuku laba abanye abahambela phezulu abaphila impilo yaphezulu abahamba ngezimoto ezidulayo abazithenga njalo ngezimali ezikhishwa ngabantu abampofu emachurchi abo?
Bengibala nje omunye umbhalo othi uJesu wanika ukudla abantu abazinkulungwane ezihlanu. Kulezi nsuku abantu abazinkulungwane ezihlanu yibo abanika ukudla umfundisi oyedwa. Kangisoli lutho kodwa ngikayisikho khona lokho ngobana umsebenzi kamfundisi ngomfundisi ibandla ngebandla kumele kube yikwelusa lokunakekela abantu. Lokho kimi mina njengomfundisi wewisili kayisilo ivangeli eliqondileyo.
Akuyigqibe mfundisi ngombhalo ngamafitshane nje uvuselele imoya edabukileyo lamhlanje.
Ngiza kuya entshumayelweni yasentabeni uMathewu 5:5 izindima nje boza zonke ezikhulunywa ngabantu okuthiwa babusisiwe. Ungakhangela indima yesobayithi babusisiwe laba abalambele bomele ukulunga ngobana bayakusudiswa. Kutho ukuthi abantu bakamlimu lapha bakhona bafisa ukubana bahlale bezuza ukudla kwenyama lokomphefumulo. Ngakho ngalesi sikhathi sathi ukubana sithi Nkulunkulu olungileyo neni mandla wonke, ngapha abantu bakho badubeka amagumbi ngamagumbi bahluphekile kakhulu ngalezi nsuku baswela ngitsho baze baswele lento ezincinyane zokuthi bazisize. Abanye ngabakwazi ukuthi bawudlani nini, abakwazi bagqokani nini, bawukuthola phi usizo lwabo. Kodwa sithi abavumelane lencekeko uDavida xa esithi ngiyakuphakamisela amehlo ami ezinto abensizo lami lovela phi na, sizo lami lovela uNkulunkulu mdalula elizweni lomhlaba. Babusise Nkulunkulu abantu bakho bangaze balinda impilo ezayo kodwa impilo abayiphilayo emhlabeni mayebayisondeze kuwe ngoba nokuswela ungabehlukanisa lawe. Kodwa uPawulu abo yathi kwini ungasehlukanisa lothando lwakho na, abantu bakho badulekile bakhathazekile bathuduze ngoba bona uNkulunkulu ezima
Amen. Mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Siyabonga. Lolo be guluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi we Methodist umnumzana Thandeko Zintinkandla. Sigqibeke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu lesinazo lona elisanda kwethula indlikizane yesingo elesihloko esithi Tapinda. Kahle ngivamba ama break khonapho ngilibuyisele muva kwezinye ingoma zaleli qembu ezidle uBhedu njalo eziqhubeka zijatshulelwa nguZulu. Le ngethi Kalanga Child ephume ngo 2015. Kalanga Child ulandele enye njalo indlikizane yesingo yaleli qembu ethi Kubukalanga. Selikwenzileke njalo iqembu lesinazo ngale ethi Tapinda. Kume umkhokheli waleli qembu uTeacher Bona Malaba ekwelengilandi lapho ahlala khona sambuza ukuthi ingani kahle kahle lingoma.
Kule ngoma ethi Tapinda ijonge kakhulu abantu abasediaspora ubunzima abahlangabezana labo besebenza nzima kulama expectations amaningi abakhangeleleyo ikakhulu ekhaya ukuthi kuyase kulama extended families zifuna lokwana lokwana. Kodwa ke abantu abaningi abakwazi ukuthi kunzima kangakanani ukuthi imali le itholakale.
Bayamukele njani lingoma abalandeli enkundleni eselifakekizwe?
Hayi, kukhanya abantu bayayithanda kakhulu lingoma mpela. Sikhala lasemsakazweni ekhaya sigqulagqula mpela, akusho ukuthi abalaleli bemisakazo labo bayayithanda.
Idlalade lesibili okuzaba khona lalingoma elibuya nini njalo abalandelo ngabathembisane?
Idlalade leli lona vele belifanele siliqale January 2017, kodwa ngemva kokuthi sikhethwe kumncintiswano weBulawayo Art Awards abantu baqalisa ke ukuthi kube le demand ukuthi abantu bayicela ezinye ingoma sizwe.
Umalaba uthi idlalade labo lesibili liyeza kusikhatshana esizayo njalo ngompalakazi baza kwethula idlalade labo uKalanga Child koBulawayo lapho okuzaba khona labahlabeleli lamaqembu afana labo iyasa abaculi abafana loSotsha Moyo uNduksi Junior labanye. Kodwa okwalamhlanje isithi Tapinda. Fanele ke mthwakazi olivalelisayo ngontungameli inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.